Endabeni zethu lamhlanje sokule minyaka emithathu umnumzana iThai Zamara wathunjwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi bakahulumende weZimbabwe aseyenele amalanga ayisikhombisa anikwa unkosazana Thokozane Khuphe labanye bakhe ukuthi baziveze kubandla leMTCT eselikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Baza kwenza ngakho luzalungiswa na udlakela okulubandla leMTCT? Sizalethelela ihlandla lesihlanu lodaba lodlakela okulubandla leMTCT kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni lamhla sihlolisisa okungenziwa libandla leNational Patriotic Front elibikwa ukuthi lilandelwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kuhlelo Wuza Friday sixoxa lo Knowledge Nkewane owaziwa ngokuthi nguScania Man. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokunyamalala kukamnumzana iThai Zamara langodlakela ngesikhathi sokhetho kweleZimbabwe. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.